angiboni ukuthi kule nto embi ngokuthi lokuthi silodubu yini nxa silodubu kuyadingakala ukuthi aphume phandle aye mhlawumbe uyabuye edobha okunye angakuthola okungancedisa nxa engahlala kuphela lapha engaphumi phandle akuncedi ngalutho kodwa nxa ephume phandle kungenzakala ukuthi amazona la ukube lelinye izumba amabili amathathu azawuthi siyancedisa ngalokhu kuyabe kuyenzakele
kodwa abantu bathi siwahamba kakhulu lezi hambo azasihamba kathesi kwazokufika khonapho kuma-25-26 abazake bebone ukuthi ubuya ephetheni so bathi hhayi hlala ekhaya mntu omdala ukhangele okuhluphayo
ukuthi nxa sithi siwahamba kakhulu kufanele sibekwazi kufanele ahambe okunganani khona sathi siwahamba kakhulu ngoba ngayekuthiwa sikhuluma ngokuthi kungaphandle kwebhajethi yakhe ngaye ngenye into but sekukhuluma ngokuthi ibhajethi nxa isenza ibhizinisi kule bhajethi yokwenza lokhu lalokhu if youare within your budget nxa phakathi kwebhajethi yakho akula problem okubi ukuthi usekuqalisa ukwenza into engaphandle kwebhajethi engingakusola mina angiyazi ibhajethi allocatewayo mina nxa ye within that budget I don't see anything wrong
ye abantu bathi khonokho phela kuyingcosana aza kusebenzisa ngoba uhambe yeyi labantu abaningi ngakuthatha kufake ezisebenzini kumbe ayenze ezinye iy'nhlelo zabantu
akambe shiwa ezisebenzini imali ye-one trip ingakholisa amanti isuke ezingakhe ikuba emotional over certain things engamelanga sibe emotional ngazo